Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ke ntate leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingale vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 3 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga esanda kwedlula kubele zehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezinenge.
Udlame lwemdakela kubekela phambili ke kusenziwa libandla lezanupf abantu betshaywa, abantu bethunjwa, belinyazwa, behlalela ukwenza imihlangano lokugarokeyana kadanisa kakhulu.
Kodwa abebandla lezanupf bathi lawa ngamanga nje kuphela agcona ibandla lezanupf.
Nabantu nje inkomo abasebefuna ukuthi ngesikhathi leso silambe ikhetho babe ngabantu abangcolisa ibandla lezanupf, bengcolisa uhulumende wezanupf okwenzela ukuthi kubancedise ekhethweni lolo lubuyayo.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi izehlakalo zodlakela elizweni ngesikhathi sokhetho lwama-by-elections kumaviki edluleyo zibangele ukuthi umsebenzi wazo wokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ube lukhuni.
Okwakhathesi kuhlupho olukhona ukuthi i-voter registration le iyenziwa kuma-district offices, lama-provincial offices kayisekho duze lasebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga esanda kwedlula kube lezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezizinkulungwane phose ezimbili 1901 ezigoqela udlakela oluphathelane lokhetho. Kugwalo olwethulwe izolo, linhlanganiso ithi lanxa kulezehlakalo ezithinta ibandla eliphikisayo LACCC, ibandla lezanupf yilo elidala udlakela olunengi. Linhlanganiso ithi njalo ibandla elibusayo yilo eladala udlakela olwenzakale einsiza lasemadobo phambilini kokhetho lwama-by elections olwenziwe ngenyanga edluleyo. Iyengeze yathi udlakela lolu soludlondlobala ngoba sokulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Linhlanganiso isole njalo amapholisa isithi abopha amalunga e-CCC kuphela echiya awebandla lezanupf nxa kuthe kwaba lodlakela. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo-councillor we-CCC koBulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu.
Udlame lwemdakela kubekela phambili ke kusenziwa libandla lezanupf abantu betshaywa, abantu bethunjwa, belinyazwa, behlalela ukwenza imihlangano lokugarokeyana kadanisa kakhulu. Njengebandla le-Citizens Coalition for Change kukhanya ke yithi ke udlame lolu lwenziwa ke kumalunga ebandla le awe-CCC kakhulu. Ziyasengisela obala ukuthi uhulumende wezanupf ekamengagwa bayelesaba kakhulu ibandla le-Citizens Coalition for Change ngoba ebona ukuthi yile lizanqoba ukhetho lomnyaka ozayo. Yikho-ke sezama-ke ukuthi ayinqabele-ke ukunqoba kwaleli bandla ngokuthi abantu bethusele batshaywa emakhaya. Yikho isiqalisileke izame ukwethusela abantu abanye betshaywa, abanye bevalelwa, bengahambisi enkantolo. Ikuzama ukuhlukuluzela kwethusela ukuthi abantu abasekela lelo bandla, labantu abafuna ukuvotela lelo bandla besabe bekhatshana ukuze besinqoba-ke ngendlela-ke yobugwelegwele bona lokho.
Kulokwesabela ukuthi ukhetho lusondela nje, udlakela lalo luzadlondlobala kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu, kukhona yini elingakwenza kumbe elizakwenza njengebandla eliphikisayo?
abandelichilisayo kwenzakalayo kuyasidanisa kakhulu yikho siyachaya ukhwelo emazweni esakhelane lawo siyachaya ukhwelo ku-SADC siyachaya ukhwelo ku-AU siyachaya ukhwelo kwi-international community ukuthi ibone okwenzakalayo eZimbabwe ingene ekwenzakala eZimbabwe kumise kungaqhubekeli phambili kusenzakala njalo sifuna ukuthi-ke abazokhaselayo ukhetho abavela kwamanye amazwe bavunyelwe babuye nje bakhululeke kusasele inyanga funa ezidlula isithupha lolo khetho lwakenziwa isafika njalo isadlula njalo inyanga ezisithupha lolo khetho solwenziwe lokho kuzayenza ukuthi-ke babone konke kuzokusenzakala elizweni hathi ukuthi kuthiwe ukhetho belukhululekile kodwa abantu lihlukunyezwa lithabe bocha ibandla lesizwe coalition for change lingavunyelwe ukuthi likhankase kuyinto-ke embi kakhulu etshengisela ukuthi-ke akulalungelo luntu elizweni leZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ukhansila webandla le-CCC kobulawayo. Untungamile uphinde njalo waxoxa lelunga le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule, yena othi ibandla le-CCC yilo elilodlakela hatshi ele-ZANU-PF.
Angivumelani nabo labo bantu ngeripoti yabo lethi kube nodlame ngesikhathi besebasizalayo kuyikuthi engikubonayo imisebenzi lenkomo siyikhangele ukuthi iqhutshwa ngobani nabantu nje nkomo abasebefuna ukuthi ngesikhathi bethu silande ukhetho babe ngabantu abangcolisa ibandla le-ZANU-PF bengcolisa uhulumende we-ZANU-PF okwenzela ukuthi kubancedise ekhethweni lolo olubuyayo konke kwedlame nkomo hhayi eqinisweni lonke ngesikhathi lesi esikuyiso lesi ku-new dispensation kathesi lapha udlame nkomo silubone ngesikhathi esedlule ku-Second Republic lapha udlame kalukho nkomo udlame abantu bazenzela okungokwabo yikho ubona abantu laba nkomo kathesi sebesenzani sebesithi nabantu so babe nento abafaambelela yena ukuze baqinise indaba yabo yamafanishini bamele beyisapoti indaba yamafanishini ngoba kathesi bazwe ukukhula kwabantu okuningi amazwe afrika ekhasa umangalisayo abantu beqala endaweni yokuthi amafanishini zawafuki bebe seyindawo yokuqatha so oloko yinto okunjabo oloko okubuyayo kuyabancedisa ukuthi bathi babambelele ukuthi amafanishini ba-ane lokhu kuye bebambelele kiwo akunalutho kuphela akusekuqiniswe lokhu ngoma
kodwa insiza lasematobo bagawule sibone kusiba lodlakela sabona amalunga eParliamente afana lo nkosikazi Jasmine Tofa belimala belaliswa lasezibhedlela
ukukhona nkomo ngike ngathi emalangeni adlulayo sisilandelela iindaba zenezeni layo sikhangela sikathi kuyini silokwenzakalayo uzathela ukuthi nkomo amaripoti aphumayo phansi kugrawundi khona ngale azathela ukuthi abantu abanye abathile babeprovoka abanye abantu kwadaluke imisingisindo enjengayenaleyo abapheshayo usimsindo kunabanye abathile bahamba bepheshe imisindo kweziyindawo wazi nkomo sinako umangali khonoko ukuthi bona abantu be-CCC bona babedlama olumangalisayo bona abantu ungakhangela into abayenza ngalo magubhe ngesikhathi kube kuthambulayo yilo dlama abahamba kwese sikhathi bayahamba besenza bayaprovoka abantu kwesikhathi besengomunye ekhuluma webhinga lana kuyena sibalindele labo bantu bafuna ukuthi bengasicabangalokuthi sibalindele sibalindele ungakuthi uma ulungisele libhayelekisho ukuthi ulindele abantu ukuthi bengayenza so uzayenza so ambona anayisikho lokhu abantu ku-Second Republic lapho abantu bakhululekile kube kuthula yonke into abantu bazidankasela kuhle kodwa nkomo abantu ngabantu.
Lo-ke ngumnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla le-ZANU-PF obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhe sikudaba lunye, inhlanganiso ezizimeleyo zithi izehlakalo zodlakela elizweni ngesikhathi sokhetho lwama-by-elections kumaviki asanda kwedlula zibangele ukuthi umsebenzi wabo wokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ube lukhuni ngoba abanye besithi uhlelo lolu aluguquli impilo zabo. Umnumzana Nkosi Khona DVD isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 uthi lanxa bekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota, izehlakalo zodlakela e-insiza lematobo, imbiko yokuqilibezela kukhetho kanye lokuxotshwa umsebenzi kwamakhansila eBhinga kubangele ukuthi abanye babe madolonzima ukuphatheka kulolu hlelo. umnumzana Dibidi utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi baqoqa imidlalo ehlukeneyo ezigabeni lapho iziphathamandla zeCommission yeZEC ezibhalisela khona abantu abafuna ukuvota.
Lokho esiqhubela phambili ngomsebenzi wethu okuncedisa lokukhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuvota eMat North, Mat South lakokubulawayo. Kodwa abantu bamadolonzima, hey, ngoba kulezinto eziningi ezenzakalayo kwezimpangazwe. Sesibone ukuthi eBinga lapho njalo esisebenza khona kwa-recallwa ama-councillors angu-6, so kutsho ukuthi kuzavotwa kutsha khona ngale. Kwenza ukuthi abantu badinwe manje. Ngapha thina sikhuluma ngokubhalisa ukuvota, ngapha sokumele ukuthi bevote kuma-by-elections agcwele ubudlwangudlwangu. Sikubonile ematobo lasensiza sesikhangela futhi ukuthi khathe sesizaba lamaye ama by elections futhi kubobhinga ngapha konkhana kulusinika kwenza umsebenzi wethu benzima ngoba abantu balembuzo ebuningi abalonke besibuzayo ukuthi singavota basoze becotshwe na. So kumele labo abakwezombangazi ukuthi balungisise izindaba zabo ngendlela ezingcono. Ayikhona lokho ukuthi abantu babecotshwa njalo nje abantu bebuyela beseyavota mchokotsho becebe asazwisisa ukuthi kanti ukuvota kwakhona kuvota kangaki ku 5 years zona lezi zabe zikhona konkana kuyenza umsebenzi wethu benzima kakhulu kakhulu. So lathi nje ekhaya vote sifisa ukuthi ngabe bezombangazi bakuhlolisisa lokho. Ngiyakwazi ukuthi ku constitution yethu eZimbabwe kodwa sifisa ukuthi ngabe kuyakhangelisiswa ngelihlo elingcono kwezombangazi ngoba konkana kwenza ukuthi abantu badinwe ekuphathekeni enhlelweni ezinjengalezi.
Abanye babekhala ngokuswela incwadi ezeneleyo zokuthi bebhalisele kathe sihlupho lolu solunjani kumbe sokulezinye njalo ingxaki ezehlukene kulaqala ezenqabela ukuthi abantu bebhalise ngobuningi ba.
Okwakhathe sikhlupho lukhona ukuthi i-voter registration lay iyenziwa kuma district offices lama provincial offices eze kayisekho duze la sebantwini. So umlando esesilawo thina la nje ekhaya vote ukuthi sidinge ama resources ukuthi sincedise abantu ukuthi befinyelela kuma district offices wona lawo lama provincial offices babhalise ukuvota. Yikho sokuqathekile kathesi ngoba nxa ama-ofisi sekuma-district offices sokule nkhamba eziningi kuphinde kube le ndleko eziningi ukuthi umuntu azafinyelele endaweni yokuthi abhalise ukuvota. Njalo i-registrar's office ibibhizi matasatasa ngendaba yama-ID. Abantu abaningi, abantu abatsha abaningi abale 16 years bathethe ama-IDs amaningi. So laba abasebele 18 years yibo abangakwanisa ukubhalisa ukuvota. Njalo lokho esibakhuthaza ukuthi sixoxisane labo lathi lapho esiyabe sikwanisa khona sixoxisane nale-ZEC ikakhulu besike sayenza ama-soccer tournament kubo Gwanda lapha labo Lupane sa invite ze kuthi buye lapha abantu abasha badlala khona i-netball lebhora ukuthi izobabhalisa ukuvota bekhona lapho. Kuyasincedisa kakhulu kodwa ukuthi sifinyelele indawo zonke kuba nzima ngoba i-ZEC akusizi kakhulu ukuthi siyekhuthaza abantu kodwa i-ZEC yona ingekho itholakala ema-ofisini akuma-district ama-district lama-provinces kuphela ngoba basemakhaya ibe sibona ngani ikho lapho lathi singancedisa kakhulu kakhulu ngoba indawo zakhona zikhatshana lalapha abantu abangabhalisa khona. Kuyaso kumele ugade ibhasi ugcine ungasalala ngekhaya sulala khombe e-district e-town khona lapha e-district uphinde ubuyele njalo kusasa. So esikufisa esikukhangeleleyo khathesi ngo-November kusiya ku-February ukuthi sibe simatasatasa sisebenze emakhaya lamazeko officials akhona ukuthi sibe siyenza ama-events kumbe singathi ngama-tournaments kumbe ama-programa angaletha abantu abasha bebuye ngobuningi babo. Khathesi i-ZEC iyenza ama-processes abaningi kakhulu anti liyabona kulama-by-election kule dim limitation exercise ke saxoxisana la i-ZEC njalo sikhangele ukuthi by December next month bebe besinika ukuthi ingcwele yama-constituencies simi njani. Abezombangazwe labo bayakhampena kulama-by-elections. So sesibona ukuthi kuyona khathesi ihlupho sesisiba lalo nje ekhaya vote ukuthi kule information overload kumele ukuthi sixoxe ngokuthi kule by-election sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bevota. Sikhuthaza abantu njalo sifundise ukuthi i-delimitation kutshoni kebe kuhamba njani sokuthweni. Kuba lezinto eziningi ezenzakalayo kuma-community kodwa thina sikufisayo esigxila kikho yi-register to vote njalo yokuthi uhambe ngelanga lokuyavota uyevota.
Lo ke ngumnumzana Nkosikhona Dibidi isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ethiwa ekhaya vote 2023 obexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngokudlwengulwa kwabantwana ezicintini zecholocho lebulilima esigabeni seMatopeleland. Zithi okudanisayo ukuthi abantwana abaningi babhinywa izihlobo. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo esecholocho.
Istudio 7 ithele ezinye izigaba zetsholotsho lebulelima okulabantwana beleminyaka engaphansi kwe-14 abendileyo. Abanye babo abadlengulwa izihlobo sebelabantwana. Lokhu sokwenza osakhulayo uNkosazana Nasimelo inkosi Nhlanga ukuthi abumbe inhlanganiso ayibizwa ngokuthi Orphans Friend and Community Development Trust. Inhlanganiso le igcina abantwana abadlengulwayo labanye abazintandane. Mamhlanga ogcina abantwana abangamakhulu amabili 200 ukhuluma ngokudabuka kwakhe inhliziyo okwenza wasungula inhlanganiso le. Uthi wathola umntwana oleminyaka elithumi lambili 12 years esemendweni wahlukwezwa ubuhlungu obumangalisayo.
Ngathi ngifika ngathola umntwana owayemncane, she was very tiny, ngiwanzi ubuhlungu wanza kasi organizationally. Ngathola umntwana owayemncane eseyendisiwe, njalo ukuyenzisa kwangikhona wayeyendise kusibare wakhe, indoda ka-anti wakhe. U-anti wakhe wayebulwe umkhuhlane wona lo elizwe i-HIV. She was tiny, wayemncane lokho akuzwisa ubuhlungu, but ngazibuza ukuthi vele ngizamncedisa njani. Ngazibuhlungu kakhulu, ngaba angry kakhulu ukuthi ngazondela i-community yonke.
Kule nhlanganiso Mamhlanga uthi kasathathi intandane zodwa ngoba baningi kakhulu abantwana abangamankazana labafana abahlukunyezwa ihlobo.
Abantwana bonke asebekhulekile phambili yezifundo zabo. So emhlubulweni wakithi khona ngapha etsholotsho laseplumsh kungananzelela abantwana abaningi badropha out at an early age, belabo-8 years, 9 years, baqedile 7 years, basaqhubekeli phambili yezifundo zakho. Sesehlala phansi nxa yinkazana ebeyazithwala kumbe seyenda.
Iningi labantwana abagcina inhlanganiso le bahlulukelwe kwamagama ngokwabehlelayo empilweni. Abanye babo babhinywa izihlobo. Mamhlanga uthi uzama nsuku zonke ukubathoba inhliziyo zabo ukuthi ziphole, bakhangele ikusasa yabo.
Bajayele ukundiza bethi mama, bathi mama mina nga-abhuzwa, ngahlukunyezwa nguzibani lozibani, bakukhalela ezinye inyembezi ezinzima. Khona la ungababiza ufaye labo phansi la, izinto abakutshela zona ziyesabeka and uthole ukuthi kuyabe ngama-close relatives. Kuyabe kunzima ukuthi indaba ezinjalo and kusuthole ukuthi zanyathelwa kuma-families. Zanyathelwa, umntwana wahamba waya reporter, wakhuluma kugugumbo, wakhuluma kumalume ukuthi uzibani sembambile ngozibani yasingenele ebusuku. Kwabuya kwakhuluma into yangikhona abadala engcembe babhadalisana bona bodwa khona ngale makhaya.
Esibhedlela seBulawayo United Hospitals ngoBulawayo, kulo mntwana oleminyaka esishiyagalombili 8 years ozithweleyo. Lo mntwana wakubikwa ukuthi wamithiswa nguyise, njalo amadokotela athi asevalweni ukuthi uzabeletha kuhle yini, njalo adideka ingqondo ukuthi bamncede njani. Umntwana lo uvela kulesi sigaba, njalo ubeyindaba ebifihliwe izihlobo. Mamhlanga uyamazi lo mntwana.
Indaba ezabe zinyathele kucommunity zanyathela because umntwana lana sokuvelile kuyindaba kwakhe. Wahamba umama ngikhona lo baba ngikhona babe siyezinyangeni kwakho ngikhona umntana ethu loyiwe ngabantu isisu sakhe siyaphisa imali. Only to discover ukuthi uma efika esibhedlela amanesi othethi hayi no, kulomuntu phakathi lapha esiswini and umuntu okhulelisa umntwana sekumele ukuthi abe brought into what account, but indaba ngikhona ukuthi uthole ukuthi isekhaya and uma isekhaya ibanjwa njani indaba endlala. Umntwana lo uzamzala phela, umntwana azamzala umntana wesihlobo sakhe.
Ukhansela kaWard 18 ebulalima umnumzana Land Ndebele uthi zakhamizi kumele zikhulume nxa zibona abantwana abahlukunyezwayo ezigabeni zabo.
Siyacela ukuthi bantu bakithi asihloniphaneni, sihloniphe abantwana. Nxa kulento enjalo siye emapoliseni kumbe ebantwini abaseduzane ukuba basize balamule into le ingaqhubeki ngesigaba sakithi.
UNkosazana Mese Sibanda osebenzela uZulu esigabeni sebulalima uthi abantwana abaningi babhinywa izihlobo.
Ngesikhathi esiningi abantwana laba aba-abhuzwa ngabantu nje, uyathola ukuthi babhinywa ngabantu abangabazali babo, abantu ababagcinileyo emakhaya. And kubuhlungu kangaka, mina ngokubona kwami ama-perpetrators wonke amele angene entolongweni athole isijeziso ukuze kungabi le cycle ye-perpetrator.
Amapolisa alile ukukhuluma leStudio 7 ngokuthi sokubotshwa na ubaba womntwana lokuthi bangaka abantwana ababhinywayo eZimbabwe. Imela Studio 7 ebulelima igama nguEzra Chisa Sibanda.
Siyabonga Chisa. Okwamanje ke kesizwe imbono yenu lina balaleli bethu.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Nivuka njani balali be Studio 7 ngivuswa ngihlanhla amahlanga seBotswana eFrancis Town ekhaya eLupane esigabeni semalungu lapho ngizalwa khona mvuse mama uNanhlanhla mvuse lomalume mama Paul Ngwenya uJabulani Ngwenya inkomo RJ usathuyani ndevula laphana ngithi thina hapi kunjani izulu liyana liyana kakhulu kumahalisayo hapa ekhaya kunjani seqalile ukuna yini selithelile inkube emasimini selibile yini ihlanyeli njani ukudula ngakho bani yathi siyabuya kuzolincedisa ukulima ngiyabonga imuhlanhla osoguweni olapha eButswana Francis Town amen.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 uNkabindo leli khulumano okhulumayo ngicela uPaula ngendaba yeground le u-government waseZimbabwe noma ngithi umengameli we-ZANU-PF oyi-leader onguye ophethe iZimbabwe kumanje.
Studio 7 ngiyalibingelela abasakazi bonke engasoze niziqambe igama ngokungena hla iyafunda voice call ngiyaweza amadoda akhuluma ukuthi bamba neni yebo singaba ngoba siyenzeni CCC sabukodwa zilayo nxa ngabe kubotshwa ubaba wena mntwana uyabula amandla anganayo ukuthi bekufika cacu ukuthi vele phathe busa ekhaya angeke inikeze CCC manje njengoba sabona kuthi so into engayithi ukuthi namhlanje umongameli waseZimbabwe uzazivume so neground ngenxa yokuthi usibangele njengoba kwafika kwenda miyakithi sitshela ukuthi kukhulumile mina ngakuthi kavumi so angizwi ukuthi CCC angiboni yena mbuso lokho kuyacaca ukuthi CCC ayibi ngiyabona uRichard lamama bethu seSouth Africa bona but okuyenzakala ekhaya kwecwa good release and PF akula part singa support CCC ngamanzi wonke kodwa hayi angiboni siyanga wa manje school mark yokukhala base nje bayalukunikeza amabhili kuyachaza hayi ngeke siye ngishuthi sifoni
injani Studio 7 just to 7 ogawele bengakhuluma injalo lo Joseph Ajuba bayakunjani na Thwelezi babe mathebele ndaba akwathi mathebele Thwelezi bemadrobheni emakhaya bayakhuluma injalo abadala laba baye kumasaro baselula kwabathe ilizwe li right mathebele ndabantu badubeka abantu abasebenzi ngabe balokuthini yebonto abantu badubeka nje hambe balokuthini ngabo 10 wantani babehlezi mathini mwambe bo 5 zabantu babehlezi njani abantu bathwelezi Thwelezi emadrobheni emadrobheni apho nxa ogawule lo Joseph Ajuba bese ke ilizwe linje li right kwigawulekele khona abantu bechocho badubeka abalandlala yalanda nje churuchu bese churuchu izolo abantu bechocho balakudla ngitsho bathi kathi ugawule bathi ugawule asigumanela sikwazi ugawule umuntu onjani gawule uxolela abantu bakini gawule xolela abantu gawule abantu sebedini ngayo gawule akuxolela abantu gawule gawule xolela abantu yekela ukukhumela abantu amanga zikhulumelela ku side word yekela ukukhumela abantu ematopo laba lacha abantu vela selithandi nematopo asilithandi therefore sizalivotela ukuthi lasi chaya let's say to say
Studio 7 basakazi abantu siyalibingelela lonke hayi asibambaneni bakihlobo ngiyalibingelela lonke indawo zonke nanye uDaniel Nxumalo engumayo ngwelupaka wapi elupani sithi inguquko ayiye phambi asintheni ngiyalibingelela lonke basekeli betripus indawo zonke ngingumsekeli wesimayuti kakhulu Studio 7 cela lisithumezele izindaba njengenjwayelo ngiyalibingelela lonke sakazi
hey amavuko amavuko ugo siyabonga inhlelo ezakhayo ukufihlekile kuyawula siyezwa siyabonga siyababaza awey thandathandi eBotswana ukhona ndebele nanyabonga mkhulu wami ngiyabonga kanjani kodwa lapho komalaba olieda lapha ku ward 99 impane angiyithandi kangivali ngale kwezingathi ngaphetsha kwezilwane awungwenya lithandi wabantu yaphilani osibabazi kimsebenzi liyenzimi nika iqiniso lenu moveni ngwenya
linjani studio linjani njalo onke 7 abasakazayo okay le mina ngikwazi ukuthi ngembona imbono yami ngifaka ingabalwa tencise la blocker angazi ngicela ukubuza ukuthi liyayizwa liyangizwa yini inxa engiluma ku phone yami ye wrong ukwenzela ukwazi lami ukukhuluma kuse hayi mina ngoyesicc angisuye weza yebo ngabe ngisehlule ukukhuluma kodwa angikwazi ukuthi ngaphambanisa yini ukukhuluma kumbe amphambanisanga limfake lami ku Studio 7 ngoba ngisendelwa umunye umngani wami ukuthi ngizwe izindaba esuka eZimbabwe mina ngise lami ngiyazithanda sengilalela abanye ababefaka imbono hayi ngiyazithanda izindaba ze Studio 7 yizo vele ngizilalelayo nxa lingasangisendeli sengihlupheka mani sengize ngizicela komunye umfowethu oseceleni kwami lapha makuthi
but bahlali bakamthwakazi nanga bawukhuluma ngokuthi ngekukule ulungisa udaba lekuground lezinduna lamandela lezinduna zomphakathi abuye futhi abachaye ukuba bulawayo ukhuluma ngekuground ngapha uthumela amabandla futhi azochaya abantu futhi ukuthi indaba okhuluma ngayo ayisiyo indaba ongayo yongezobulala iphaka akusimuza exolisa asimuza ekhuza nxa ekhuza ngapha ngalo basumlilo asishiyane indaba amabandla phela unini sidubeka sile 40 years 42 years ubeka lalamhlanje ungazi umvotela u-CCC yena lo kala nto za kamba amashona la agcwele kobolupane nkayi kezi mapisa bite bridge false road wanki yibo bodwa uchamisa ngabakhugwa yini phakathi umthakazi uzafuna ukuthi izizwe zenezi ezikhonabo zibe ngezingakhwazi emabhoda yibo bodwa bathi asihambe lokhu kuthanyela kufuna ukuthi uyefunda sizwa amaphepha abantwana kuthiwa atsho yibo abatshontsha bapha abantwabethu abantu bethu bafunda isishona kambe bangaphasa yini isishona mina lami uyise wakhona ngingasazi bantu bakamthwakazi axwayanani lalaba sizimele sodwa akuhluphi maningi amazwe asezikhululekile asekhululekile azimela wodwa sizisako khathi thina sincengani khonapho esingalakho konke silakho konke silakho ekumthwakazi asike sikhangeleki lolu daba
vele ku-ZANU-PF ikulamota kabulila abaphathi bakhona kuwukuthiwa ngikhubakondlovu akati kamota zingungeneziyonke neziyawolwezi mwenza kuyakuja ziyabanga yakuandira marala champs ziyakuyakudisturb mafree twalangisa isikaloko kumapolisa na muntu wali namba kabati mota eri kuwanga walidina wakalyanga walidina kulusu walidini nakuli then the campaign gakosaa ngamota tiwope eri kulusu wanga mabesis wonse namapolisa nawe pali mota zinalimimwa zinyama but mlange mota mbozi kumngayika ziyakumele kitiru gabe andakuti gabe yabutandani kwikonza kutonga ZANU-PF kusita mini nguyo yabula matista kale kabali mu power kale kabali mu kutonga kupera ndikozi ndikazi bended don't mind ichabo kuti kupera kabali ku protect kwa kabati kwa bala konza kutonga ipano yobula ma fleets emota gabe kidwe munanga gwa ezinku kutonga manje nkuba konza manje kwazali yewe area awula bana kabo patuti kuri ma ambulance mu zibadela ma clinic ya mane ye maticha afole kabo tu ni mari nzimota yo ni mari nzipeya ere tabazibigiri man fulimende mwaya ano wato tuasiyamu manzari ya zangula kutati toto na njile mwana
Tarumba siyabonga ye imi ngamazo yenu ke lawo lina balaleli bethu elisiphe wona okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi iCommission yokulinganisa amathuba abesilisa labesifazane eGender Commission icubungula umprofita uWalter Magaya ukuthi engaba ehlukuluza na amalungelo abesifazane esontweni yakhe. Leli phephandaba lithi uMagaya waphunyuka kucala lokudlwengula ngomnyaka ka-2019. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulowesifazana wegudu ohlaselwe impisi yamhluthuna ingalo lozwane. Leli phephandaba lithi unkosazana Joyce Marutaya oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasitshiya kalombili 38 ube yedwa esengadini yakhe duze lomfula othiwa Nyazwitsi aze ahlaselwe impisi ebihamba yodwa. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi kusukela ngozibandlela lonyaka kusiya kunyanga isanda kwedlula kube lezihlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezizinkulungwane phose ezimbili 1901 ezigoqela udlakela oluphathelane lezokhetho. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi lawa ngamanga aluhlaza joko ngoba lokhu yikudinga nje ukugcona ibandla leZANU-PF phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.